kulabantu abafika 400 abahlala ehotel emizini. Kukhona abanye abahlala kachana ngehotel, labo futhi bafuna uncedo. Kodwa ke ama-organizations amaningi sephumelela ukuthi ancedise. Izolo kwakungela ndlela ukuthi singafika lapha eChimanimani, kodwa ekuseni namhla balungisa bavula indlela, kodwa ke kunzima even indlela leyo ikhona. I-serious problem ikuthi ama-lorries kakwanisi ukufika eChimanimani lapho ofuneka uncedo. Kodwa siyabonga ngoba abalungisi imigwaqo bakhona kathesi bayasebenza. So ngiyabona ukuthi maybe by beginning of next week kuzabe sokule indlela ezokuthi uncedo abantu bazalithola.
Uyatsho umfundisi ukubana eChimanimani Hotel lapho khona kugcinwe abantu abangu 400, utshilo njalo ukuthi abanye bakhatshana. Bona babakhatshana bangaki bona?
Inamba yabo angiyazi okwakathesi.
Kodwa incedo bani abalufunayo ngitsho lalaba abasehoteleni?
Bafuna ingubo, ukudla, abanye bafuna i-medical treatment, kodwa lokhu bayakunikwa because i-hospital iseduzane nje.
Esibhedlela khona selike lafika?
Hayi, angikafika esibhedlela.
Ngokuzwa kwakho unjani umumo kodwa?
Bakhona abantu abafuna uncedo, bakhona sibili, ngoba abanye base emavillage abo kabakakwanisi ukuthi bafike esibhedlela.
Bakhona abantu abalokhu bevalelwe lizulu ezindlini zabo ezintabeni abangakahlengwa?
Hayi, okwakathesi ngiyabona abaningi sebephumile phandle.